ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiphumile ekhoti esivumelene ukuthi i-apheli zayiziwe ngesiphangephange esinike ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-ayikhothi luthoniswe ngesiphangephange.
Ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijini senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele uPresident u-Advocate Nesenjisa kuqala.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakhansela ePhomola koBulawayo kunxoxompikiswano i-Elections Debate. Sekuqhamuke uDlakela eMngwenezi West lapho osokutshiswe imota kaMnumzana Dafatswa Shumba oncintisa kukhetho lwamalunga edale lePhalamende ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court luthoniswe ngesiphangiphangi. Udaba lolu luza kwehlulelwa lidale leli ngeviki ezayo. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Besipha isinqumo lesi abahluleli abathi uJustice Chinembiri Bhunu, Justice Felicitas Chatukuta loJustice Susan Mavangira bavumelane kungela kuphikisana ukuba udaba lolu luqakathekile. Ekhuluma ngemva kokwethula kwesinqumo lesi, igcwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu uthe bayasamukela.
Sesiphumile enkantolo Supreme Court. Uyakhumbula ukuthi wakuqala uKasukwere was disqualified yi High Court ukuthi alalungelo lokuthi akwanise ukukontesta ku-presidential election. Kodwa-ke wafaka isicelo sakhe ku-Supreme Court ukuthi i-judgment ye-High Court bayi-set aside.
UNdlovu uqhubeke esithi isikhathi sesidliwe ngumanguwoye, bayathemba ukuba udaba lolu luzazwakala masinya ukuze uKasukwere avunyelwe ukuncintisa ukukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi.
And then uMangwana wasuka wafayela i-agent application yokuthi i-apheli kaKasukwere izwakale ngesiphangephange ngenxa yokuthi ama-election sesondele. So sesiphumile ecourt esivumelene ukuthi i-apheli zayiziwe ngesiphangephange esinike ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Ekhuluma esentethondaba isikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi loba nje lokhu kubaphazamisa bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Angiboni ukuthi liyaphambanisa okungcolo ngoba umthetho uyanqoma wona ukuthi amalanga okumele kwenziwe lokhu yilawo. So mina ngibona ngani iZEC iyaqhubekela phambili ngomsebenzi, kumele iqhubekele phambili ngomsebenzi.
UKasukwere wasithiwa edale uMnumzana Lovedale Mangwana yena othi akumelanga ancintise kukhetho lukamongameli ngoba wahlala isikhathi eside engekho eZimbabwe, lokho kungavunyelwa ngumthetho kuleli. Ukolunye udaba koBulawayo namhlanje, idale le-High Court lithe liza kupha isinqumo salo ukudaba lapho abavoti abalitshumi lambili besithi ukumiswe ukubekwa kwabancintisayo bemele ibandla le-CCC edale lePhalamende abalitshumi lambili koBulawayo. UMahluli uBongani Ndlovu ubikwa ukuba uza kupha ilanga lapho aza kutsho khona isinqumo sakhe. Udaba lolu luzwakale e-High Court koBulawayo luphuma ebulenjini kwi-intanethi ku-live streaming ngemva kokuba inkampani yezindaba e-site icele idale ukuba udaba luziwe nguzulu wonke ngenxa yokuqakatheka kwalo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abazancintisa kukhetho lomakhansela ePhomola koBulawayo kunxoxompikiswano i-Elections Debate ukuze bethule abakhangelelwe ukwenzela uZulu nxa bengaphumelela kukhetho lolu. Yilokhu nje lephumula libhekane lenhlupho ezinengi, kubika uBathabile Masuku.
Lingxoxo mpikiswano ibigoqela abamabandla akhankasela isihlalo sikakhansila ephumula kuward 17 agoqela elezanu PF, elezaphu iCCC, Umthwakazi Republic Party i-EFF kanye le-Free Zimbabwe Congress. Unkosikazi Sikhululekile Moyo omele ibandla le-CCC uthi uzimisele ukuba asebenze ndawonye lezakhamuzi zephumula njengalokhu abekwenza.
Namhlanje sibe nombuthano omuhle lapho besihlanganiswe khona singama-candidates. Ngiyabonga ngoba kutshengise ukuthi sesingaba ngabantu esanelisa ukubana sisebenze ndawonye singaxabani. Ngakho-ke mina njengoba ngicela usekelo kuzakhamizi zikaward 17, ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijimi senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele uPresident u-Advocate Nesenjisa kuqala.
Unkosikazi Nosizo Mpuwa owebandla le-EFF ulandisa ngafisa ukukwenza elokitshini lephumula.
Okunye njalo imigwaqo ilungiswe, lezizikabogogo abahluphekayo nababhodekileyo.
Umnumzana Nkosilathi Moyo omele ibandla lezanu PF uthi engangena enkundleni uza kwenelisa ukuthi akhiphe amaChina ngoba elamandla okukwenza.
Mina uma ngangithuma ngilimele ngizoyenza amaChina kule ngoba ngilawo amandla okwenza. Uma luthi ngilalo futhi amandla.
Unkosikazi Silitha Mhlanga webandla leZimbabwe Congress Party uthi uzasebenzisana lezakhamuzi ukuthi kuthuthukiswe isigaba sikaward
17.
Ingxoxo mpikiswano le eqoqwe ngabe Center for Innovation and Technology bemanyene labe Harbour Cook Trust labe Bulawayo Progressive Residents Association iphe inkokheli zamabandla ehlukeneyo ithuba lokwethulela izakhamuzi zephumula imisebenzi ezikhangelele ukuyenza nxa bengaphumelela ukuvotelwa kukhetho lokuba ngukansila olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kusigaba lesi kulabesifazane abane abakhankasayo. Lokhu kunconywa yinhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association ukubona abesifazane bephatheka kwezombusazwe. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Zithi azisabuqhuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini yeJohannesburg ngemva kokudubuka okuquphule umgwaqo kwawisa izimota. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bese kusiyatshaya ihola lesithupha ntambama izolo ngesikhathi kudubuka umaquphula ongakaziwa enkabazwe yedolobho leJohannesburg. Lokhu kudubuka kubangele ukudabuka phakathi komgwaqo ohamba izimoto eziningi obizwa ngokuthi ngubri. Lokho kudubuka kutshaye izimota zaqonga ezinye zawela emipankeni yokudabuka komgwaqo kwangathi bese ziginywa umhlaba. Lesi sehlakalo esesitshiye abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48 belimele, kwalimala imota eziphose zifike amachumi amane 37, kwafa umuntu oyedwa. Omunye umtshayeli womtshova uthi omunye womtshova uchaywe waqonga wafohloza uphahla lwesitolo eseduzane lomgwaqo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Justin William uthi akakaze akubone okunjeya selokhu wathwetshulwa yingwe.
Waqhuma phansi lapha and then isabona imoto seziphenduka nje abantu sebesibakhala lakhoko sesibona abanye abantu bagijima sesingakwazi ukubenzakalayo. Amaphayipi achume phansi ugetsi nehasi.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabulani Hlanga uthi kabasabuqude ebusuku besesaba ukuthi kuzaphinda futhi bafele ezitezi abahlala kuzo.
Angazi
namanje ngokuba sase asikabisho ukuthi sengaphinde kwenzeke kade bisho sengenzeka kuphinde futhi.
Kusenjalo usibalukhulu esabelo seGauteng umnumzana Phanyazale Sufi utshela bezindaba ukuthi awukatholakali ngokugcweleyo ukuthi yini imbangela yalokhu kudubuka kodwa sebelawo umkhondo wakho.
There are three main holes that are an interest to their investigations.
Indolisiso esilokhu sisayilonda iveza ukuthi kulezinto thile ezithinta igasi lokusetshenziswa yinkampani yezokuxhumana e-Telecom okungabe kubangele ukudubuka lokhu.
That there are certain institutions that they want to interview further.
Nesikhathi ke iziphathamandla ziphezu kokuxwayisisa lokhu, izalwane zeZimbabwe esihlala enzikini edolobho leJohannesburg zithi ngeke zibuquthe obukabhuka kungakavele obala ukuthi yini ebangele ukudubuka lokhu. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sekukamuke udlakela eMonezi West lapho osokuthiswe imoto kaMnumzana Dafatswa Maswaya Mando Shumba uncintisa kukhetho lwamalunga edale lePhalamende ezimele. UShumba ucabangela ukuba imoto yakhe itshiswe izolo kusihlwa ngamalunga ebandla leZANU PF. Uthi amalunga la kawafuni ukuba ancintisane lonkosikazi Priscilla Moyo omele iMonezi West edale lePhalamende ekubandla leZANU PF. Unkosikazi Moyo uphika ukuba abakubandla lakhe bathotshozela udlame. Kusenjalo kulamalunga ebandla le-CCC athi asethule nzima emashonaland central lapho bashaywa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU PF. Umnumzana Brian Kembo, umeya weBindura, uthi luyamemetheka udlakela edolobheni leli. Kubikwa njalo ukuba imota kamnumzana Tastwell Chikomo okubandla le-CCC iphonjiswe amavili namhla ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo. Amapolisa athi asehlolisisa okwenzakala eMwenenzi lezinye izabelo. Umnumzana Fortune Mlalazi we-CCC uthi kuyethusa okwenzakala kweleZimbabwe.
Kuvele kujwayelekile ukuthi inyoka ungayifaka ekhoneni sifuna ukuyigongoda iba nolako olukhulu kakhulu, kufana neZANU PF nayo. Izikhathi eziningi uma sesisekhethweni ipower yabo seyi-threatened baba lodlame bahlukumeza abantu abangavumelani labo kwezepolitics. So kuyinto ejwayelekileyo njalo ilihlazo iyasiyangisa emazweni wonke ukubana sihlala sitshayana sidongodana ngenxa yokhetho.
Lapha-ke ubona ZANU kungenziwani ukuze kuqedwe udlakela lolu?
Well, iZANU PF ngokwayo kufanele i-discipline ama-members wayo. Kuqale ngomkhokheli weZANU PF. Kwakufanele ukuthi ethe announcer i-election ase adile ngendaba ze-violence njengomkhokheli welizwe. Adenounce i-violence njalo amapolisa avunyelwe ukuthenje umsebenzi wabo abophe labo abahlanganela ku-violence.
Kodwa bengakwenza khonokho yini?
Ngokusela kwenhlansi amapolisa angeke akwenze ngezizathu ezishiyeneyo. Isizathu sokuqala ikubana kunamanye amapolisa angama-political activists, amapolisa asuka ku-border gezi angeniswa ku-ZRP angama-perpetrators e-violence. Kuzoba namapolisa oqobo avalelwa ukwenza umsebenzi yithi amapolitians, especially labo abakuZANU PF. Sibonile u-deputy minister ebethrethena ipolisa lapha emalangeni adluleyo. Yikho-ke okwenza amapolisa ehluleke ukwenza umsebenzi ngendlela.
Amabandla wona engenzani ngakhonokho?
Ngaphandle kokuvikela ama-members abo, okuzadala ukuthi baphethe be-retaliator ekuvikeleni kwama-members, udlame lube seluyamemetheka-ke. Kodwa-ke amanye ama-political parties amakhulu anjengabo-Triple C wa-encourage ukuthi atshele ama-members ukubana a-refrain from i-violence campaign ekuphileni, kuhlanganisela la iZANU PF. Siyayicela ukubana ekeyekele ukushaya abantu. Awungeke wakhe umuzi ngenduku.
Umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule we-ZANU PF.
azodlakela kepi sifuna ukutshela ukuthi udlakela yinto engaba khona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition babesezodlakela bebodwa bona bodwa kodwa but nxa belamanye amaphathi bahamba lodlakela udlakela luba khona kepi kwesi sikhathi nxa kutshela izinto ngoba kusiya ngokuthi umunye wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathi singasikhangela kathi sikushiya endaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezinye indawo kube lokuprovokana ukuwaprovokana kwabantu kusuka lodlakela abantu kuyatholakala kona kushiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezo nokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi bengenzi into zodlakela udlakela kutiphisana ukwasho ukuthi kumbe benziwa ngabantu bezanu p f kuphila hhayi udlakela lenziwa abantu even i-opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela lokugcwela indawo yonke lezi hayi ayisho nto yokuthi kumbeenziwa ngabantu bezanu p f kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu njeya i-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakela luyelwakhona lwenzakala ngaphakathi kwabo kungasho lokuthi babe kwenza besenzela amanye amaphathi wathi mo nxa selihlangana namanye amaphathi lapho kule-province
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu p f yibo abamemethekisa udlakela lonke lolu kuyini okwezithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sokuthiwa ukhetho soludlulile bethi sike sikhuluma kulodlakela ukuthethwa lohambaa kuhle bazame ukuthi babe lento bambekayo kipsi abasala beyibambile but manangutsheli kipsi thina kate sikhuluma sindesemadebelelend redinga angazenje ukuthi kulo muntu otshayiwe laphana kulo muntu othe kathethi kunaposi abantu bayazikhankasela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokho sikuzwa njengokukhuluma nje ukuthi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni asingeneni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kucubungula ukuthi athi uba lwenza kuyini okwenzakale kwaze kwayenzakala udlakela nolo ngoba abanye abantu bjibs ba okunye omumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu p f yenza udlakela izanu p f yenza udlakela mina angiyali ukuthi udlakela lungaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela lolono yikho simele sikudingisisa amapholisa abe yiwo acubungulayo indaba ezinjengazene ezizodlakela
umnumzana belief gawule ukubandla lezanu p f bexoxa le studio 7 esecholojo izakhamizi ze-Victoria Falls zithi sezidlela evalweni ngoba zisabela ingozi yokubamba imikhuhlane yesihudo efana le-cholera ebhahe eZimbabwe. Zithi lokhu kubangelwa yikuswelakala kwamanzi adonswa ngempompi emfuleni uZambezi. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Sekuzinyanga ezedlula ezine izakhamuzi zakuleli dolobho zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Sithandekile Chuma uthi abesifazana labantwana yibo abasengozini enkulu ngoba behlala bephuma ijumo ukuyadinga amanzi la.
Siyaswela ukuthi singaflasha ngani sigcina sesihamba labantwana eganyeni. Ukupheka sipheka nzima. Akuwebe kungela manzi ukugezisa imiganu ithona ihlalwa zimpukane kungela manzi ukuthi zigezise abantwana sokula malanga ukuthi lamhla bayageza kusasa amanzi abe ngekho bengagezi abantwana.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Christia Muzenda, yena oyakhele emfelandawonye othi izambuzi kazingeneki njalo lanxa umanisipala eyake abakhumbule ngamanzi kaweneli.
Bazala unalingawuya futhi asikhani amanzi siyawe silayinela esinye isikhathi uthola amapheli angu 2 siyenza ivigoroni ungelapha ukuthi uyenza ivigoroni lasi yabe abe ngafani amapheli angu 2 akhona wona lawo okugeza nokuwatsha siwanathi futhi amanzi onalawo ebhawuzeni abe ngafakanga umuthi even ukulima umbhida sisalimi because asila manzi okuthelela siyakwanisa ukuthola amanzi onalawo okudingisisa ukuthi sikwanise ukunatha kuphela nokuwatsha ukuwatsha esinye isikhathi siyahlala 2 weeks 3 weeks singawatshanga. Le toilet yakona ayichenesesi siyayifunga ukuflasha kodwa umunuko ledoti kuyabo kugcina.
Okhubazekileyo umnumzana Isaiah John Chipepura uthi uhlupho lolu lubuhlungu kakhulu kwabakhubazekileyo ngoba bengelandlela yokuyaziselela amanzi.
Njalo mina njengomuntu okhubazekileyo ngithwele nzima kangikwanisi ukuthi ngikwanise ukuthi ngiye kukha amanzi elsewhere ngaphandle kokuthi ngiwathole empompini. Loko ukuthi kwesinye isikhathi kuyalayinelwa amanzi kuyahanjelwa amanzi vele it's a challenge to me ngoba ngitsho liyakubona ukuthi vele nginjani. kangikwanisi ukuhamba ngisiya kukha, njalo ngizathwala njani ngapha ngiphethe ama-clashes or ngiyabe ngiku-wheelchair.
Umnumzana Honest Bibitha laye uthi kuyamgida ukuthi lindawo ihlale isikhathi eside kangaka ingelamanzi, njalo uthi lokhu sokungekweminyaka phose yonke.
Sifisa ukuthi i-council isenzele kuhle because uzambezi useduzane. So asibona ukuthi kungaba yi-challenge ukuthi amanzi siwathole nsuku zonke, especially nakathesi uzambezi uyabe egcwele, so asikwazi ukuthi uhlupho lwamanzi lungaphi ku-council yethu.
Ephendula phezu kwalimpica, umnumzana Ronnie Dube ongungqongqoshe we-Victoria Falls City Council uthi udubo lolu lubangelwa yikungasebenzi kwempompi edonsa amanzi emfuleni uZambezi esilesikhathi yafayo.
Silama pump akhona, so ama pump lawana asefile, sizama ukuthi sifake amanye amatsha. Okwakhathesi sifake ipump encane esenelisa ukuthi imuve amanzi, kodwa amanzi ewahambisayo aweneli. Kuzathatha isikhathi ngani ngoba sizama ukufaka, sifaka i-concrete entsha ehambelana le size yamapump esiwafakayo.
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Victoria Falls Combined Residents Association ukhuthaze ikansila le ukuba ikwenze lokhu ngokuchecha.
Council should make it a priority ukwenzela ukuthi destination yethu icontinue ireceive ama clients. Ngoba ama clients babakwazi ukuthi nxa kulohlupho lwamanzi olufana nalo abangeke besabuya. And nxa bengasabuyanga thina siyakwazi ukuthi imisebenzi yabo izaphela, asoze ibe khona, njalo sizaba lohlupho.
Uhlupho lwamanzi kuleli dolobho luza ngesikhathi eliZimbabwe libhekane lohlupho lwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera esibhahile elizweni lonke jikelele. Indawo eziningi zemadolobheni kazilamanzi, okuyikho okubangela lomkhuhlane wohudo ukuba uqhubeke umemetheka. Uhulumende kuhlangothi lwezempilakahle ubika ukuba sekubanjwe abazinkulungwane ezedlula ikhulu 131,000 bele kholera, njalo lomkhuhlane usubulele abedlula amachumi ayisithupha. Abenhlanganiso ye-Relief Web kuphenyo lwabo abalwenze emavikini adluleyo bakhuthaze ukuba uhulumende kumele asabalalise ulwazi kuZulu ngalesi sifo, njalo atholise uZulu amanzi ahlanzekileyo ukuze amelane lalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Amabandla ezombusazwe athi amalungiselelo okhetho olukhangelwe ukuqhutshwa mhla ka 23 ngenyanga ezayo asefika emaphethelweni. Lanxa ele Citizens Coalition for Change lisithi amalunga alo ahlukuluzwa ngawezanu PF kwezinye izigaba zelizwe. Ibandla elibusayo liya kuphika lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sesigaba seMatholeni North kubandla le-CCC, endawonye lomnumzana Mbongeni Dube omela ilupani edalele ephalamende njalo ekubandla leZanu PF onguye osungula lingxoxo.
Alonyaka kumnandi kubi la lapho esihamba khona lalapho esihlangana khona. Siyafika sibili labakhankasayo ispecial abe-CCC, siyahlangana sike sixoxe ndawonye sehlukane kube kuhle kube njalo. Imbuthano yethu yonke yakukaze kube nodlakela, nabasikazisizwe bekhala ngodlakela kweyabo imbuthano.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ncube.
Hayi, imikhankaso ngapha ihamba kahle kakhulu. Abantu babhizi ama-CCC ithaya kakhulu ama-door-to-door kwalesi sikhathi silungiselela ama-conscious rallies, silungiselela irali enkulu ezaba khona ekapreti kuzika no-agasti kuzithi ka-agasti.
Siyasizwe ibandla lakho lisithi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe, kwesenu isigaba seMathebelele North liyakubona yini lokho?
Udlakela sizikhala sikakuboni nanoba kunempiko lapho lapho ukuthi abanye abezanipisi bathi hhayi singadliwa, siyabuyela empini singadliwa, siyemthumela amasosha siyeze lapho lapha impiko enjalo anoba singakabi nephiliseko lakho khona lokho. Kodwa-ke sizikhale asekasize umuntu osechayiwe ngithi khuluma sechayiwe kathesi.
Mnumzana Dube, ungathini ngokuchiwo ngumnumzana Ncube, ubona ingani ibandla lakho lingavuma mpela uma linganqotshwa ngele-CCC?
Engingakusho ukuthi ukunqotshwa yikho esingakukhangelelanga.
inkosi yabantu yesikhaya ekhulumayo ukuthi hayi kuyawina. Kodwa ke njengomongameli sale sitsho ukuthi ufuna ukuthi kube lokuphula before, during, after election. Ukuthi uyabenqobile. Bazama amukela andiphetho lutheto. Kodwa ama chances akhona ukuwina yiwa ngekhulu.
Kungani ubona ingani ibandla lezana uPF linganqoba?
Khaya lolupane, ungananzelela sibe indaba yethu le imisebenzi esiyibonayo njengayeleyo through devolution, izikolo eziyakhiweyo ngemali ye-devolution ziningi. Ama-projects ayenzakeleyo ancedisa i-community like eyolupane bubi irrigation scheme ele-180 hectares lapho kulinywa khona. Ungakhangela futhi igwayishangane dm lana bayahamba abantu beyezigonela umsebenzi okhona phansi. Ikhuluma kunjenjenje kathe sikhangelele ukuthi kule sibhedlela esivulwayo iklinikhi evulwayo lupane lapho eyakhiweyo through i-home affairs through baba uMnangagwa.
Mnumzana Ncube, liyayibona na inguquko ehlelwa ngumnumzana Dube?
Hayi, thina sikakuboni. Siyezwa kuphela emsakazweni kuma thelevizini ngoba thina singapha kuhlangothi lenkayi le kuthiwa yibulawa enkayi road ayisahambeki. Amabhasi ezeyenze ubheda komunye umgwaqo ohamba kwenye indawo velo oyi-Dutch Road. Angazi ukuthi enikwa ukuthi uhlala kuliphi ilizwe ngoba ilizwe liyakithi liyazala ukuthi hhayi akusela lutho nje. Kuyethusa kakhulu ukuthi kuzahamba njani uma ngakhangela ukuthi uma kungenzeka ukuthi izizane siwinile for the next 5 years udubo abantu abadubeke ngakho for kulast 5 years oleleyi kukhona kuthiwa kuzadutheka futhi kuyethusa lokho.
Kuyikuthi ibandla lakho lingangena embusweni le-CCC mnumzana Ncube, ubona ingani lingaletha umahluko yini ngazizathu bani?
Hayi, seletha umahluko omkhulu kakhulu ngoba thina silobukhokheli obufresh, ubukhokheli obungazange buchithe igazi, ubukhokheli obunobudlelwano obuhle namanye amazwe. Manje thina ama-plans ukuthi lingangena within 100 days kukhona umehluko ngoba laba bantu laba abezani PF, ubukhokheli bezani PF bungena empisweni kulo donsi entanyeni. Akunanto abazayenza ngoba abasela budlelwano obuhle namanye amazwe ngoba bafaka imithetho, sebafaka imithetho emibi khathesi kufakwe omunye umthetho othiwa i-patriotic bill, umthetho obulabela phansi ilungelo labantu, abantu abasela kukhuluma bekhululekile, abantu bayahlukuluza abantu benza. So thina ubukhokheli sizabufaka ibukhokheli obutsha okunanzelela ilungelo likazulu, olunanzelela inkululeko yabantu, olunanzelela umuntu njengomuntu, olobuntu uma sikhuluma.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube.
Bona inkinga abanayo ukuthi bahlala bemsekulweni kuphela, ngaxa yenkinga njani abayisapoti enkayo yona leyo khuluma ngayo ide ngahambe emalangeni sesiyakhomishina amagesi emakhaya izibhorane, uhlelo lwezibhorane lonke lokuthi abantu batholise amanzi ahlanzekileyo khona ngale emakhaya enkayi, yikho lapho esihambe sayakhona mathupa ayikhona ukuthi kubhalwe emaphepheni. Singakhangela indaba zamagesi ehwange kathesi amagesi sokuyindaba edlulileyo ezimbabwe, uhlupho lwamagesi ngenxa ka-unit 7 and 8 aso history yinto ephelileyo ebhoda ebhedbrig ma ufika kuhle kakhulu kusadak reading yiyo ibhoda enhle ukudlula wonke amabhoda. Inkayi yona leyo okhuluma ngayo yadingela ama-contract ukhona okulungisiswayo.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East ethala lephalamende ubexoxa endawonye lo mnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sebandla le-CCC eMatholeni North, belo sithandekile mhlanga we-Studio 7. Ulayitop namhla uhlelo asidluzeni bomama sikhuluma labesifazana ngabakwenza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Singakehlukanisa hlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ezikhokhela namhlanje. Idala le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lukamnumzana Sevia Kasukwere luthoniswe ngesiphangiphangi. Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakhansila ePumula koBulawayo kunqoqompikiswano ye-elections debate. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ngenjabulo, ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.